Loku kwenzakale edalele House of Representatives izolo ntambama kulandela umbiko owethulwe ngunkosikazi Nancy Pelosi umkhokheli wedaleleli oveze ukuthi uTrump uthuke ngendlela elenketabejabi amalunga edalele Congress abalisa u-Ilhan Omar, u-Alexandra Ocasio-Cortez, u-Ayanna Pressley loRashida Tlaib. UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israel njalo basekela amalecatsha awe-Al-Qaeda lokunye ungahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwele Melika kumele babuyele emazweni abo. Loba nje abathathu bezalwa eMelika kuthi ke u-Omar wabuya elizweni leli esesengumntwana. Ulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esithethwe lidalele House of Representatives. Amalunga amaningi ayibandla lama-Republicans kawavotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenketabejabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and these comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenketabejabi. Kuyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kwele Melika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive, but dangerous.
Akulandawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukucabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatsha kwele Melika, labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama-Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama-Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucothoza amazwi kaTrump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli. Kwephulwe yonke imithetho namhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the House just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama-Democrats athethiswe nguTrump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Dabanginare, ingcweti kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe nguTrump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So ama-candidates wonke ahlanganiswe umongameli, abantu babe khangele ngamandla bekubona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emithiyeneyo.
UTrump utshele intatheli zindaba namhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba, athe kumele baphume baphele kwele Melika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.